Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 8 kuNcwabakazi 2020, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje. Izibhedlela zikahulumende zithi uhlupho lokusilela kwabongi labongikazi ngenxa yokukhalala kwabo umsebenzi luyaqhubeka ngesikhathi inani lasabehlaselwe ligcikwane le-COVID-19 elizweni seliyi-4,451 abayi-102 sebebulewe yilo.
Abalaleli, ngithanda ukubakhuthaza ukuthi nxa uzizwa unama-symptoms awe-COVID-19 ungangeni emthonjeni uthi ususiya esibhedlela. Fonela i-City Council, inamba zakhona zikhona, zigcwele indawo yonke. I-Rapid Response Team bayabuya bona bezokuthesta kusendlini.
Sixoxa legqwetha elimela uNkosazana Xolile Maphosa othi uthunjiwe njalo wahlukuluzwa ngabacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende.
Thina njengohulumende don't endorse abantu abahlukuluza abanye abantu, njalo kasisekeli abantu abasindezela abanye abantu. Sifisa ukuthi umuntu wonke azize ekhululekile ezindaweni.
Abalimi abasemlageni phansi komfula uShashedu eGwanda South bakhala izimathonsi ngenkomo zabo abathi zidutshulwa njalo zitshiswe nguhulumende wakwele Botswana lapho zithe zachapha umngcele zangena kulelo lizwe.
Ma bezidubula bayidabula phakathi sebebasela ke khonapho basinkakatha yomlilo omkhulu. Linyama lethi ikhiphe emlilini wanababonti inkomo zami full lana ukuqala yatsha le yaphela du akunasilapho esatholwayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebehlaselwe ligcikwane le-COVID-19 elizweni selisedlula inkulungwane ezine lamakhulu amane 4,451 labulala abalikhulu lambili i-102. Lokhu kulandela ukuhlolwa kwabangamachumi amahlanu lasithupha abatholakale belaleli gcikwane kanye lokubhubha kwabahlanu. Igcikwane leli selihlasele abantu abedlula izigidi ezilichumi lasithiyagalolunye i-19 million labulala abaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa selokhu laqhamukayo emhlabeni jikelele ekuqaleni kwawo nalo umnyaka. Wosenjalo, izibhedlela zikahulumende zithi uhlupho lokusilela kwabongi labongikazi ngenxa yokukhalala kwabo umsebenzi kuyaqhubeka ngesikhathi ilizwe libhekane lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. UDokotela Xolani Ndlovu, isiphathamandla sesibhedlela sempilo koBulawayo, usichasisela okuningi ngalolu daba.
Isibhedlela sempilo silokho siqhubeka sibona izigulane zonke ezilama-emergencies. Akudingeki ukuthi umuntu ebe ele result e-COVID-19 ukuthi aze abonwe empilo. Okwenziwayo ukuthi nxa umuntu angalethwa empilo uyathestwa for i-COVID-19, nxa e-positive uyasuswa anyiswe lapho oku-admitwa khona isigulane ezile-COVID ezifana le-Don Groove le-UPH. Nxa i-result yakhona ibuya i-negative, umuntu lo uya-admitwa empilo. Silokho siluhlupho endabeni yokusilela kwabomongikazi, lokhu bahamba ku-strike. Ngakho-ke silokho sizama ukuthi si-manage ngabonabo abalutshwana abakhona. Izinto zokusebenzisa okuthiwa i-PPE ezivikela ukuthi umuntu angayibambi i-COVID-19 zisakhona kwakhathesi, kodwa sihloko sazama ukudinga ezinye ukwenzela ukuthi zingasipheleli. Odokotela bona bakhona emsebenzini abayanga ku-industrial action.
Lingakhumbuza njalo abalaleli ukuthi kuyini okufanele bekwenze ukuthi bezivikele ekutholeni igcikwane le-COVID-19, lokuthi labo asebelalo benzeni, baye kuziphi izibhedlela abacabangela ukuthi sebelala.
Abalaleli ngithanda ukwakhuthaza ukuthi beqhubeke besebenzisa imilayelo abayiphiwa nguhulumende. Ukuthi uma kungela sizathu ukuthi uphume endlini, hlala endlini, ungaphumi usiya e-town. Uma ulaso isizathu esiqakathekileyo sokuthi uphume endlini, faka imaski yakho ngaso sonke isikhathi. Uhlale ugeza izandla, uhlale usebenzisa i-hand sanitizer uma ulayo. Nxa uzizwa unama symptoms awe COVID-19, ungangeni emjoveni uthi ususiya esibhedlela. Ufonela i-City Council, inamba zakhona zikhona zigcwele indawo yonke. Ufonela i-City Council Rapid Response Team, bayabuya bona bezokuthesta usendlini. Uma ama-results akho angaphuma e-negative, kuyabe kulungile. Angaphuma e-positive, sebezabonisana lawe ukuthi bayakusa ngaphi, kumbe uya-isolate usendlini, kumbe uyahanjiswa endaweni zoku-isolate ezifana lelangeni, kumbe nxa ukuthi uyagula ukudinga ukuthi u-admit esibhedlela, uyahanjiswa kwenye ezibhedlela ezi-admitha izigulane ze-COVID-19 ezinjenge-John Groove le-UBH. Okwakhathesi izibhedlela lasekusileni asikavulwa ukuthi si-admite ama-patient.
Lowo ngudokotela Xolani Ndlovu, isiphathamandla sesibhedlela sempilo. Ubexoxa icingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Amagqotha amela uNkosazana Xolile Maphosa othi uthunjwe njalo wahlukuluzwa ngabantu angabaziyo koBulawayo. Bedinga umalume wakhe olwela ilungelo loluntu umnumzana Josephat Nguluve athi asebike lolu daba emapholiseni. UNkosazana Maphosa uthi wadatshulelwa impahla yezigqokile ezigoqela ezangaphansi andubana watshaywa ebuzwa ukuthi umalumakhe ungaphi andubana abuyiselwe ngakibo ngabacatshangelwa ukuthi ngabezomvikela kuhulumente. Omunye wamagqwetha amelayo umnumzana Ngqobani Sithole usichazisela okuningi ngalolu daba kanye lezinye aziphethe emthethwandaba lapho okulabantu abathi bahlukuluzwa.
Lithona njani? Udaba luka Nkosazana Noxolo Maphosa sesiluthule emapholiseni. Amapholisa aseye afika endlini yakhe bathatha izitatimende ukuthi bazwisise ukuthi uhambe njani. Ngakho ke amapholisa eCoutbank asazisile ukuthi udaba lolu azaluthumela, amaphepha azawathumela ku-law and order, law and order section eyiyo ezahlolisisa udaba lolu. Amapholisa kumbe ngithi state security agents yiwo engathi ngokubona kwethu yiwo abangani bathethe udade wethu lapha. Ngakho ke nxa kuthiwa kuya investigator sibona ungani hayi bathela nje amanzi emhlane wedada indlela nje eyokuthi basiduduze, ngoba indlela okwenzakala ngayo indlela efanana nalokhu umnumzana uTawanda Mtheniyo athathwa ngayo, indlela efanana nayo le mibuzo kale kunomuntu odingwayo kuleyi eka Noxolo Maphosa. Abantu laba kade bethi badinga umzaca uJosephat Nguluve kuTawanda Mtheniyo ababesithi badinga umduduzi Mathuthu, indlela ababebatshaya ngayo bethatha amafoni iphose ihambelane, ukuvalwa amehlo kuyahambelana, indlela abadantshwa ngayo iyahambelana. Ngakho ke akula nto entsha lapha
kulodaba luka Nkosazana Nokuthula Mpofu lodade wabo. Lona lolu daba solungaphi lezinye njalo eziphathelane lalezi?
Nokuthula Mpofu lodade wabo ludaba olusenkantolo lwasoluqalisile ukuthonisiswa imantshi isisizwa ubufakazi, ngoba izibotshwa zazike zenza amanye ama-application esingathi ngama-delaying tactics ngesilungu, kodwa umantshi awawachitha. Ngakho-ke into kade sikhona ukuthi indaba iye phambili kule kulomkhuhlane okuthiwa yi-COVID-19. I-West Commonwealth kuyindawo lapho udaba lolo luziwa khona. Kwatholakala kule ziphathamandla ezikhona ngale ezilomkhuhlane lowo, ngakho-ke yasivalwa. yinto nje esibisele muva ohamba kodaba lolu. Sikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi nje luqhubekele uye phambili. Amanye amacala adila lamalungelo abantu. Into edanisayo ukuthi amalungelo abantu anyathezelwa nguhulumende wethu.
Lo ngumnumzana Ngqobani Sithole iqwetha sixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu besithi bayahlukuluzwa, iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umnumzana Victor Matemetanda lomnumzana Nick Mangwana bakuphikile lokhu enkulumeni ezehlukeneyo lentatheli izindaba begcona labo abakhononayo. Ummeli wenkayi North edalele ephalamende unkosikazi Sithembi Sonyoni ongumphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana kanye lezamabhizimusi amancinyane njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu-PF uthi ukhuthaza abakhonona ngesiphatho sikahulumende ukuthi besebenzise amakhomishini agoqela eZimbabwe Anti-Corruption Commission, le National Peace and Reconciliation Commission kulokuloba ebulenjini be-social media.
Ukuthi abantu bayahlukuluza ungaba khona ngoba akula ndlela ongathokozisa umuntu wonke. Okunye engangikubone mina ukuthi ungangena kakhulu ku-social media uba nelinye ilizwe leZimbabwe. Ungangena athini likhulumisana nje ungena futhi kwelinye ilizwe leZimbabwe. Ekwesinye isikhathi i-social media iyenza ukuthi sicabange. Ikanti-ke iliqiniso lelo ukuthi kulabanye abantu engayaba abahlukuluzekayo. Kathesi siyazama kuyazanywa ukuthi abantu bangaze babuthana, abantu bangaze bahambahamba, abantu bangaze bethuko eyakwenza ukuthi sifikeleke kulesi sifo. Kodwa usubona abanye abantu abakulalela kakumnandi khonoko. Okunye nje siyavuma ukuthi kwenziwa ukuthi abanye abantu engani babe belambile kumbe ama-resources abo sefelile. Kodwa kumele sisizane njengabantu bezimbabwe kuzwisisana ukuthi sikhulumisane kuhle. Thina njengohulumende don't endorse abantu abahlukuluza abanye abantu. Njalo kasisekeli abantu abasindezela abanye abantu. Sifisa ukuthi umuntu wonke azizwe ekhululekile ezimbabwe. Umuntu wonke aphathe kuhle. Umuntu wonke ahlonitshwe. Ukuze lokho kwenzakale ukuthi sisondelelane sixoxisane sibonisane. Laba ababe bephethe umthetho bahloniphe abantu ababagcinele umthetho. Nathi futhi abantu sihloniphe umthetho oyabe ukhona ezweni. Khonokani ukuxoxisana lokusebenzelana ndawonye mina yikho engikuthandayo kwakwenza ukuthi ilizwe lethu lakhe.
Kodwa singathi zikhona yini lezo inhlelo eziqhutshwayo kathesi zokuthi ilizwe lakhele njengoba sibona abanye besola inkulumo kamongameli eyokuthi ngabahlamuki abachothozana laye abanye basebenza lamanye amazwe. Zikhona yini lezo nhlelo zokukhulumisana?
Inhlelo zokukhulumisana zikhona bafi, kodwa abanye abafuni ukungena kuzo. Sengisho kwazi futhi ukuthi kule-Peace and Reconciliation Commission, sekube ne-Anti-Corruption Commission. Wonke lawo ngama-Independent Commission okuthi abantu ngabe bayawasebenzisa ama-commissions la ukuthi kathesi lapha beshukuluzeka. Ngabe kule-Gender Commission futhi abantu baye kuwo ama-commissions la. Sibona ukuthi bona ama-commissions la yibo sokumele ukuthi kathesi babone ukuthi bahlanganisa abantu. And then ngimeni yokuthi sisebenzise all these commissions ezikhona sesi siya ku-social media singakasebenzisi ama-channels lama-institutions abekwayo ukuthi ahlanganise abantu.
Lowo ngunkosikazi Sithembi Sonyoni omela inkayi North edalele ephalamende njalo engumphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazana kanye lezamabhizimusi amancinyane. Sixoxelaye eseHarare. Abalimi abasemlageni phansi komfula ushashe eVenekafusi eGwanda South bakhala ezimathonsi ngenkomo zabo abathi zidutshulwa njalo zichiswe nguhulumende wakwaLebotswana lapho zithe zachapha umngcele zangena kulelo lizwe. Abogatsha olubona ngokondliwa kwezifuyo bathi sezisedlula amakhulu amabili inkomo ezibulewe kumaviki edluleyo. UAlbert Ncube usiphalo ludaba.
Abalimi bathi kulezi nsuku uhulumende wobutswana kathandabuza ukudubula inkomo zabo zingeqa umngcele zingene phetheya. Umnumzana Somandla Nyathi udokotela uthi inkomo zichaphele kweLebotswana ikuyadinga amadlelo aluhlaza njalo lokhu kubangela ukuthi ucingo lomngcele luyatshontshwa luphinde luwise zindlovu.
Lapha ande bakhala ngokuthi uhalwa, so uhalwa lolu luthathwa ngabantu abavela somewhere out bengazemlageni, umuntu uyabuya just ngenqola abuyathwala hana ngoba kathesi lendlovu isenze njani nto siyawuthi. Inkomo phela inqabeleki ukuthi ungathi hayi wena buyele emuva ngale kunjani ayisikokile ngoba last week bebetshaya wayo, so kutho ukuthi kathesi balokho bekhwele.
Owelusa inkomo umnumzana Bhekizita Gumbo semvicebe engayinyama ngolwesithathu kule viki ngemva kokudutshulwa kwenkomo zakhe ezimbili. Utuzidonse ezibhebhe emlilweni njalo sezintathu esezibulewe phakathi kwamaviki amabili.
Yena leti le 3 days ingekho ngayibona ma bezidubula bayijabula phakathi zibebasela ke khonapho bebasinkakatha yomlilo omkhulu beqeda lapho sebelinde le nyama lesi ikhiphe emlilweni. Ngibala kwabona ukuthi inkomo zami 2 is full lana yokuqala yatsha le yaphela du akulasilapho esatholwayo le eziyi-2 lezi ndazo futhi zitshe futhi same story ambothi akwenzi.
Umnumzana James Khumalo ngomunye walabo abasemlageni kushashe uthi sebedlela evalweni ngoba besesaba ukuthi inkomo zabo zingadutshula iloba nini.
Khathe sikule ezinye zami zingengaziboni ezingu-3 sezingikawunti ngabona zidutshule ngoba sele amaviki amathathu ngazibona emangweni sebedubula inkomo eningi kakhulu ngoba ngapha enumber 10 sawuthi abadubule 25 kwazokuthi lapho bazodubula 2 kwazokuthi laphana bazodubula 1 lamhla badubule 2 sizawethi ngale eringini badubule 6 bazodubula zomunye 4 bahle bathutha abantu babona bathi bayikhaya.
Umnumzana Julius Dube uthi loba nje bebengcotshwe indlebe lugatsho lubona ngokondlwa kwezifuyo kuleli olwevetinari uthi basuse inkomo zabo emlageni kunzima ukulithatha leli nyathelo ngoba kungelamadlelo emakhaya abo.
Akuselula umngcele wethu vele ngumfula kufanele zinganathe emfuleni zingakhuphukeli ngalo. Manje inkinga esibhekane layo thina ngapha lonyaka sine-drought ubona kuba ngale kuhle ivetinari akithi yavele yasitshela kthi abasana bazabulala inkomo lezi ngazingachaphela phezulu. Ncela usekho sivele indlovu zidili ziyadilisa ngakumbele zinkomo bayazibamba bathi khiphani imali thathathe inkomo zenu ngakungcono kunokubulala.
Ukudutshulwa kwenkomo lokhu kuzathiya iningi lingabayanga ngoba liphila ngokuthengisa lezi nkomo ukuze lithenge ukudla. Kuthi umnumzana Alexander Bebe
sesibulawele izinkomo ngobuningi, so kusho ukuthi thina sizasala sesingasela nkomo ngoba nginje ngingaka nginje nxa ngiqedele inkomo zonke lezi ngizaphila ngani mina vele ngiphila ngazo zina zinkomo. Sikhalaza ngokuthi uhulumende sithi eyangakithi ngapha kayikibona ukuthi thina kasibulawela nkomo ezeBotswana zigcwele khona lapha ziyanatha zihlangane ndawonye lezi ezithini kodwa bona kula ngithuleyo siyazi inkomo yakuyabulawa.
Umqondisi ogatsho lubona ngokwendliwa kwezifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa ubike ekupheleni kwenyanga edlulileyo uthi eLebotswana selidubule inkomo ezifika phosa amakhulu amabili 180 labo babhemi abedlula ekhulu 109 endaweni ezincelane eLebotswana ezivalisa imashaba eGwanda kobhewula leKhezi. Obona ngokukhithwa kwembiko kugatsha lwezokulima kweLebotswana uNkosazana Boirutso Rabasa ebengakaphendula imibuzo ngalolu daba ngesikhathi sisiyemoyeni. Uhulumende weBotswana wathatha isinqumo sokudubula inkomo zakuleli ezeqa umngcele njengendlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane womkhono we-foot and mouth. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiyokushashe emngceleni weZimbabwe leBotswana. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
lingali chona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko njalo ecubungula ezombusazwe. Kukala niya kwa mge la kuselo mnumza.
Hai, siya bo, wabindani kwa
kwa. Hai, tina sipilile. Ungaselu kutui ubona njani umumo uko na katesi elizwe ni seyabonu kubana kungani kule kungahlalise.
Umumo uko na elizwe ni. Iga kulu kanyeni, iga kuli ezo mkonomi. Mwaba mkonomi minti na gati ya bandi. So mkonomi wetu nga unga manga kutu. Kwa kumele kutu kubele kutuwa isi iswa kakulu kutu. Into zakho na zihambelane nabantu abantu inkonomo uright abaxokozeli corona yena la yena lo mkhuhlane lo nga ungasathela la ma commanders okunye kumbe kabe kungafanga uzothola sonke uyo sonke ukuthela kakhulu ukuthi kathi khona mkhuhlane bani othatha ama trained personnel angama veterans abasevayo abakuthethe ku army ngumkhuhlane bani yikho lapho kuluhlupho khona izinto zasimanga ukuthi sithi lockdown yona leyi bekhethi le kunzima baba
siyabona ukubana kulomkhankaso osusabalele umhlaba wonke jikelele ulumathiswa enkundleni zokuxhumana lapha kubo Twitter abantu bekhalaza ukubana umumo wamanga kahle becela ukuncedwa ngamanyamazo ubona njani umkhankaso lo
umkhankaso lo ukondile phela baba ngoba umuntu nxa eselangeni uyakhalela ama umbrella ukuthi imvano ngami zifaka emthunzini osephakathi kokugodola ukuthi khona umqando ukhalela ukuthi khona ngakutholakale ilanga ithole lapho kugudumala khona so abantu babe beqondile khona phana bangakeli ukukhuluma okusenhlizweni zabo naye ukhuluma ngasozeke kwazi ukuthi abantu bona bafunani so abantu nxa benokukhuluma khona lokhana bakwenzayo ibona kuqondile kakhulu ukwenzela ukuthi uhulumende ekhangelane nenhlupho zona lezi kumbe nezikhalazo zona lezi eziqonde ngqo njalo lakho kungaphelele emaphepheni phela abantu labo ababe qonga isibindi bebhuke bethi bona ayifuna ukubona yena umngameli kumbe uminista bekhulumisane labo kusukele khona laphana nje kumagavenani ama-resident minister lazo kusukele khona laphana bayijike khona laphana inkulume bebe le-dialogue laye bekhulume laye and so forth kuyenza khona khani ukuthi kucelwe kuthiwa ngaleli
ye kodwa-ke siyabona ukubana amanye amazwe afana labo Zambia siyabona le Malawi kunsukwane ezisanda kwedlula bazilungisele bona ilizwe labo
sebekhulile labo eZimbabwe banendlela yazo singakhangela e-Africa lapho izimbabwe libanjwe kakhulu yi-Christianity losiko lwabo yikho bakukhonza kakhulu okwenza kubavalele iMalawi yaqala ithatha ilizwe lelana ngenyosi okwakhathesi-ke bazilungisela ngama-demonstration ngokutshengisela kwalungu so kuyafana leZimbabwe ithatha ilizwe yangena kuma-demonstrations yehluleke yangena emgobheni la sakhalisa ubhamu baba sakhalisa ubhamu okuzwayo khonokho abakwenza izinto zaqonda so-ke kuyabukeka lakho khona lokhuyana abantu kabasukume enye into ehluphayo eZimbabwe yibukhokheli ubukhokheli buyahlupha ngoba kuyabe kungena bukhokheli okucacayo nxa sikhankasela into enjengayonaleyo kumele ukhankasa indawo zonke nobukhokheli bangikhona bucace ukwenzela ukuthi njengesabelo semathebheleni nxa kungatshela abantu ukuthi khona sambele kuma-demonstration kuyakhokhela abantu beHarare abantu bathi hayi yinto yabo ngobana ngabakhuphela abangakibo abaphakathi khona laphana bazibuza abantu ukuthi ngemva kwalolu umkhankaso lowo thina njengabantu basesabelo semathebheleni sitholani kukho khona lokho okuyinto lokhu kuyini esizakuzuza siziqhenye ngakho lathi sithi siparticipatile i-history yona iyakhuluma phela kusiyakhutshwa umgabe kwathi number of zipra ezancedisayo laphana batholani mina okhulumayo lowo ngancedisa kakhulu kakhulu ngendlela angancedisa ngazo omthongana besebehlala besobulawayo lapha lomatemathanda lostadkesumakiya yangijela imihlangano lapha badabingwangani banjela imihlangano kuboniswana abantu babaqonga ngesibindi ngoba ni-information le yayisiya phansi ebantwini khathesi-ke kakula uphonguzo sofakwa amalanga abantu bathi bona hawu umuntu nxa usahlasela umthakathi singahle ukhulumile leyangokuthi khona uzangibona ngelanga elithile ngiyakamhlaba sibele uyasitshana laye ngalesezinseleni So, kuya ngobukhokhela abantu ukuthi besukume. Njalo ngalezi insuku abantu bakhangela izisu zabo, abafuna ukushintsha ngani? Ngento abayibona ukuthi asoze bafikise ndawo. Akube nobukhokhela obucacileyo, ezinqumo eziqondileyo ezizakwenza ukuthi abantu bonke bebe lokholo kukho, basukume abantu.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesidliwe nguMangoye. Siyabonga kakhulu.
Hayi, siyabonga baba.
Hello, ke bekungumnumzana Max Mkandla. Ebesiqoxa la ebuhlelo liphuma lendaba. Lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kuvikeza.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Barbara Tanyaniwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla labanye abalwela ilungelo loluntu, abanye babo ababikwa lokhu becatshile ngemva kokutshengisela okwakuqoqelwe mhlaka 31 kunyanga edlulele.
Ngiyabonga sithandekile umama abaningi abanye bakhona balokhu becatshile. Umama umtendayo masosha, ngiyathemba sonke siyakwazi ukuthi wabotshwa. Wahawa wasukuluza wachaywa okuzwayo. Sizwa uPatrick Tshabalala ngomunye wabo omama laba ngabalambhobho. Labanye abacatshileyo abesilisa abalambhobho. U-Othilias Banda laye ngomunye wabo ocatshileyo laye ubusuzibuza ukuthi kambe shiwa sizafika ngaphi ngohulumende onje ongafuni ukutshelwa, ongafuni ukulalela izikhalazo zabantu.
Nxa kulokuhlukuluzwa lokho, ngabesilisa kumbe ngabesifazana abahlukuluzwa kakhulu kumbe kuyalingana?
Mina ngibona ngazani ukuhlukuluzwa lokho sithandekile kuyafanana. Akula ukuthi abesilisa kumbe abesifazane. Khangela ekuqaleni indaba zabo Johanna uSicilia loNetsayi, siyekhangela indaba kaNamathayi Gwekweza, siyekhangela indaba kaWongayi, sikhangele indaba kaBlessing owe Athuzi, aboSithabile Dewa, oTsitsi Dangarembwa, oFadzai Mahere, omutsharayirwa Mugido, asebehlukuluzile baningi labanye embatshileyo kathesi. Sinabanye batshaywa, abanye badlwangulwa esukuthi sexually abused. Kunjalo nje abesilisa labo bathwele nzima, abanye lokho becatshile. Ama-journalist kumbe sithi intatheli zezindaba bayabadinga, omduduzi Mathuthu bacatshile. Singakhangela even ama-politicians, ama-youth akobulawa yo acatshile, amanye abulawelwe amawindi, uPhasho Sibanda wabula ngomunye wabo wabulawelwa amawindi, abavuzali bakhe bahlukuluzwa. Sidan Chiroza laye futhi wathola khonoko okufana nayo ngathesi bacatshile. Singathi siyakhangela kulo mntwana lo onzisa ubuhlungu sithandekile okuthiwa nguTawanda. Angikwazi nokuthi umntwana lowana ukuthi wonani. Umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni, ngakho abantu babheja ukuthi abangeke bafele embelekweni ngenxa yokuthi khona uhulumende lo uyabachaya. UTwitter siyebona sokule hashtag esiqalisile ukuthiwa khona hashtag Zimbabwean Lives Matter. Umhlaba wonke usukwazi ukuthi kulelizwe lokuthiwa yiZimbabwe lapho kunabantu abahlukuluzwa khona. Ngiyabonga sithandekile.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Tanyaniwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalimi abasemlageni phansi komfula uShashe e-27 eKhafuse eGwanda South bakhala izimathonsi ngenkomo zabo abathi zidutshulwa njalo zitshiswe nguhulumende wakwele Botswana lapho zithe zachapha umngcele zangena kulelo lizwe. Sixoxe legqwetha elimela unkosazana Xolile Maphosa othi uthunjiwe njalo wahlukuluzwa ngabacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zikahulumende zidinga umalumakhe uJosephat Ngulube. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.